Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 28 kuMbimbitho 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
singena phakathi kwesikhefu lepasika, siyakwazi ukuba lezinkozi zomgwaqo ezenzakalayo. Siyathandaza ukuthi zingabi khona, kodwa nxa zingaba khona, udubo olungaba khona lapho esilukhangeleyo ukuthi njengoba amadokotela ekhala lomsebenzi, abantu abaningi bangalahlekelwa zimpilo zabo.
Inhlanganiso ye-Christian Alliance ithi abantu abazawelwa zingozi zomgwaqo ngekhefu lepasika balakho ukufa mahlayana ngokuswela abelaphi ngoba odokotela beqhubeka ngokukhalala umsebenzi.
Siyabatshela njalo ukuthi bachayele bekusimo esijwayelekileyo, bangaze banathamponjwana angagcina esebenza bangaboni kahle zimpisebesika lo mdlandla ongale kokwecela ukusebenza kahle.
Abachayeli bezimota bona bakhuthazwa ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe ingozi zomgwaqo ngephasika. Ibandla lezaphu selethule uluhlu lwezithembiso zalo elithi lizazenzela uZulu nxa lithe lanqoba kukhetho oluzayo iManifesto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithi abantu abazawelwa zingozi zomgwaqo ngekhefu lephasika balakho ukufa mahlayana ngokuswela abelaphi ezibhedlela ngoba odokotela beqhubeka ngokukhalala umsebenzi. Ngokunjalo iChristian Alliance ithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele adinge indlela zokulungisisa izikhalazo zabodokotela ngokuphangisa ukuze babuyele emsebenzini. Odokotela sebefikisa phose inyanga bekhalale umsebenzi bekhonona ngeholo abathi liphansi. Sixoxele umqondisi weChristian Alliance uMnumzana uSenisipanda.
Yethu sesikhathazekile, sinanzelela ukuthi lolu dubo olokwekela lokukhalala umsebenzi kwabodokotela soludonse isikhathi eside kakhulu, njalo siyananzelela ukuthi sokwedlule ukuthi singakhangela ukuthi sokuludubo labodokotela kuphela, kodwa sibona sokuyinto esingahlukuluza isizwe sonke seZimbabwe. Okokuqala, sibona ukuthi kulabantu abaningi abadubekayo abangakwanisiyo ukuthi bayebhadala odokotela abazimele bodwa. Abantu laba ngabantu abadinga uncedo kuzibhedlela zethu zikahulumende. Manje nxa lindaba ilokhu iqhubekela phambili inje kungala kuvumelana, kutsho ukuthi sesiqalisa ukuthola imbiko yabantu abafayo, njalo sesiqalisa ukuthola imbiko yokukhathazeka kwabantu abaningi. Okwesibili, sesihlutshwa ukuthi singena phakathi kwekhefu lepasika. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi esiningi nxa sikhangelela umnyaka wedlulileyo kubhubha abantu abaningi ngalesi sikhathi. Siyakwazi ukuba lezingozi zomgwaqo ezenzakalayo. Siyathandaza ukuthi zingabi khona, kodwa nxa zingaba khona, udubo olungaba khona lapho esilukhangeleyo ukuthi njengoba amadokotela ekhala lomsebenzi, abantu abaningi bangalahlekelwa zimpilo zabo.
Kodwa lungalungisiswa njani kahle kahle udaba lwabodokotela ngoba uhulumende uthi kalayo imali, odokotela labo bathi nxa ingaphumanga leyo mali kababuyele emsebenzini?
Thina sifuna indaba ibisifuna yena upresident ubaba uMnangagwa ukuthi ayingenele esebenza ke lo minister okhangele zoneze indaba lezi ezabodokotela lezempilo kahle yabantu, ubaba uParenyat. Mbona ngani zikhona ezinye izimali uhulumende alazo abezinike ezinye ingatsha zikahulumende. Leyo mali uhulumende ubengayithatha icele ayise ngapha ukukhangelela ukuthi njengoba sokube lo dubo amadokotela sodingakala ukuthi kulungiswe izinto eziningi ngoba sananzelela ukuthi izinto lezi amadokotela akhala ngazo ukuthi kube le mithi ezibhedlela bathole izinto zokusebenzisa nxa beselapha abantu lokuthi imiholo yabo iphakame ibijani yephezulu. Sina sibona ngani kuyikukhuluma ngento eyayivele ikhona wonke umuntu eZimbabwe ukuthi ngabe iyenzakala ngaleyo ndlela. Ngakho uhulumende kakhwathaza izikhwama adinga izimali kwezinye izindawo angazicela azifake ngapha kubodokotela. Sibona ngani lokhu kuqakathekile ukuthi kwenzakale kanjani.
Umnumzana Hussein Spanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje inhlanganiso egcina iziphala zegazi elisetshenziswa ezibhedlela iNational Blood Services of Zimbabwe ixwayisa abachayeli bezimota ukuthi behambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe izingozi zomgwaqo ngesikhathi sePhasika. Isikhathi sekhefu sivame ukuba lengozi zomgwaqo eziningi njalo baningi abantu abafela kuzo mnyaka ngomnyaka. Sixoxele sikhulumeli seNational Blood Services umnumzana Sifundo Ngwenya saqala ngokumbuza ukuthi iziphala zegazi lesizwe limi njani okwamanje.
Yasadalalwa babe bekusadalalwa sibili okungangokuthi ngizwe ingcuphunga yami lapha ingivikela ukuthi hayi lakhona ngale ngaphetheya kwaChangana bangani badobhadobhile bebelokhu bengitshengisa uluhlu lwekusebenza kwabo lami ngibathumezele kwangapha hayi indlela zimhlophe sibili yikuthi nje uhlupho lufanana nje ukuthi igazi lifana lokuthi sidinga amanzi sifake emfuleni laphana uyabe khanya ungani ugcwele kodwa ukusetshenziswa kwakhona ngithi sekuyakuya ngokuthi baningakana abanxwanele uyamanzi akhona lalo igazi linjalo asikwazi ukuthi okuphambi kwethu lapha nxa siyabamba ikhefu sibe igazi siya ngalo sizasebenzisa okungakanani kodwa ke hayi kuhlelekile sibili.
Inhlelo zenu zokulithapha loni gazi ziyaqhubeka kodwa elizweni lonke nje jikelele.
Ziyaqhubeka sibili hayi kusivinini esiphuthumayo sibili. Ngoba ngikhuluma kanje nje emhlubulweni eMandebeleni mhlawumbe isikhombisa kumabasi siyabe siphuthuma la mantombazana e-Evelyn High laphana kanti ke kuyabe kuchaphakile izwe lonke nje inkabazo kuyabe kunjalo ngapha e-Fort Victoria eMasvingo kuyabe kunjalo kukatike laphezulu khona le ekobamba sonke eHarare phila hayi kuyabe kunjalo lakho futhi bese amtali khona lephezulu kuyabe kunjalo kuyaphuthuma sibili inhlelo zidengiwe elizwe lonke kulamabandla esiwatholile sizasebenza lawo ibandla lesabatha kukanti ke kukhona amankampani athize emhlulweni eMandebeleni lapho sizasebenza lawo kukhona njalo imfundo ezingaphezulu la izikole ezingaphezulu enasilaba sizasebenza labo njalo futhi kanti ke kutsholotsho khonale ngapha konyathi intaba zindini emanceleni kuyabamba okhezi khonale kule ndlela esizifakileyo ukwenzela ukuthi zele nsuku siphathisa kanti ke nakulezi ezinye izindawo ezibethayo njengaphetsheya kwele Mandebeleni balwisa labo njalo bale ndlela eziyaba ziphuthuma ngokufana nayo.
Uzulu lingamkhuthaza ngawapha amazwi babu Ngwenya ongathanda ukuza phambili azenikeza igazi.
Ake silombeni igazi sishaba sakithi singaze salindele ukuthi ubungozi buze buvele busithole singamanga kahle. Engicelayo ukuthi asiqhubekeni sisenza njalo sisiza ngobuningi bethu bonke abaleminyaka elithumi lesithupha belesisindo samathumi amahlaba ama-KG beze ngaphambili sizame ukubana silombe igazi eleneleyo ukuthi lanxa kuzaba lenhlelo eziningi nginanzelela ukuthi babe behambela kakhulu abezethi sibe siza kwelakithi ngangapha ngoba bebebala inkulungwane ezingaba ntathu kusiya kwezinhlanu abazabe besiza bevela emazweni athiyeni agadake izwekazi le-Afrika belanda umkhankaso wabo sithi thina khona phana bakithi akungabizozwayo kasinikezeni imigazi kakhulu sililombe kakhulu kwenzela ukuthi lanxa kungavela ungavela kungehli kungehlanga sitholakale lathi sinye ngokuqonda.
Abachayeli bezimota bona kuyini ongabaxwayisa ngakho ngoba siyazi ngesikhathi sekhefu abanye bagcina sebegijima kakhulu okwedlulise amalawulo kugcine sokusiba lezingozi ebezingamelanga zibe khona.
Esingakutsho yikuthi hayi mayilamba kithi mayilale ngenxeba abachayeli ake lizazi ukuthi ngithole ithuba lokuphumula eleneleyo kangakanani phecelezi lihlolise inkolo zomlilo zenu lingakangeni uhambo kanjani kangakanani-ke phecelezi ngithi mina kababone ukuthi bayaphuthuma uhambo usabona amehlo omuntu hhayi ukuthi kube ngawomuntu esencediswa ngayo inkolo yomlilo ngoba izikhathi zokuhamba sokunqunda amehlo sekumnyama sekimathunzi akandanga ukuthi kube kahle ngoba kule nyamazana zasendle ezingena emgwaqweni zisuke laphana ngoba zona ziphile busuku vele zibalekela umuntu lezinyamazana ezinye ziphile ukusukelana lazo ngemgwaqweni sugiqa imota sokulimala abantu silimala la ukuswelakala impilo siyabacela njalo ukuthi bathayele ekusimo esijwayelekileyo bangaze banatamponjwana angagcina esebenza bangaboni kahle kumbe sebesiba lo mdlandla ongale kokweqela okusebenza kahle kwenkolo yomlilo ngakho siyabacela balandele lezivinini eziceliweyo kangakanani nje lemgwaqo yethu kayimanga ukuqonda ngenxa yokuthi umkhono wethu kawumanga kahle yebona yayikhona engani ilungisiwe imigwaqo kodwa ke eminingi yakhona ila amabhodulo siyacela ukuthi bazame ukuthi bathobeke kangakanani njalo bazame ukuthi babe nobuntu ungaze watshayela usuthukuthele ngenxa yokukhulunyiswa kabi kumbe ningabagadi bakho abagibeli kumbe lokuthi nxa umqhathi lingazwananga ngokuthize ungangcono ungayiqhubile yonkolo yomlilo kodwa ulinde ukuthi uze udede umoya wakho ungeneliyo ungumuntu ophephileyo ungumuntu olengqondo umqondo okhangelane lohambo lwakho.
Umnumzana Sifundo Ngwenya ngowenhlanganiso elomba iziphala zegazi iNational Blood Services of Zimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zilakho ukukhalala umsebenzi ngobunengi kusikhatshana esilandelayo zikhala ngeholo. Abalakho ukukhalala umsebenzi njengabodokotela bagoqela abongi kanye lababalisi bona abake batshengisela izolo eHarare besithi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwesikolo nxa uhulumende engehluleka ukwengeza iholo labo. Sixoxe lengcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Uhulumeni uthwele nzima kakhulu, kodwa bathwele nzima kakhulu ngabantu, yibo dokotela, yibo nesi, yibo amatitshala. Ngokuba imali abayisebenzelayo kabayizuzi, bazuza imadlana encane, kuthi yona leyo madlana encane bangayizuzi ebhenki. Kube sekuthi imali efanele iye kumatitshala lamadokotela namanesi layo, wonke umuntu osebenza gadala lelizweni, iya emaseleni. Amasela ithatha ilahlele ngaphandle kwelizwe kumba igcine ezindlini. Akusonto okungenza kube lo muntu oyedwa nje othokozayo ngesimo selizwe nqa kunjalo.
Lungalungisiswa njani lolu daba Ncube ngoba uhulumende laye ukhala ngemali uthi isikhwama zibhobokile?
Zibhotshozwe ngubani? Zibhotshozwe ngamasela wona lawa akade busa kusuka ngo-1980 etshontshela abantu kwaze kwagcina kungasela lutho. Imali ebifanele ebantwini njengoba ngengatsho ibuthwe yaphela ithathwa yibo. Akulandlela yokuthi uhulumende umele ayidinge leyo mali ayithole. Nxa esehluleka asho ukuthi ngiyehluleka kungena omunye. Indlela okusetshenzwa khona vele emhlabeni wonke jikelele. Akwenzi ukuthi kugcine umuntu athi yena hayi ngiyehluleka kodwa ngizahlala. Kube kusitsho ukuthi athi hayi ngiyehluleka phakamisa izandla kungena omunye. Azame laye kungena omunye kuzame laye. Yikho phela okuvele kubhaliwe kusisekelo sombuso. Kodwa abantu bakithi abafanelanga bahlupheke ngenxa yokuthi kuthiwe nje kulusiza kulalutho. Kumele kube khona okwenza.
Ukhona ungathi so kulobubelo mbijana yini nxa uqathanisa impilo phansi kuka hulumende kaMnangagwa elo hulumende kaMgabe?
Kulobubelo lapha nalaphana lobo kunengi lokho komile kunjalo. Angithi kona lokho kana kubonile ukuthi amatitshala abethengisela kungelanduku ebachayayo ngumehluko. Khona lokho ukuthi kawusafica ama-roadblock kuyo yonke indawo ngumehluko. Ukuthi ama-political party ayafaka imihlangano ngobuningi bayo ivunywe lobe eminye isaliwa ngandlela thile yokuganga kuletha umehluko. Kodwa nxa sikhuluma nge-economy ezomnotho akukabi nenguquko. Okade engasebenzi lokho engasebenza la factory phela entsha esivuliwe yaqhatha abantu ngokuneke. Inguquko kayikabi khona ekhangelelwe ngabantu.
Emabhanga kunjani khona kulezi insuku?
Kome qha imali yakhona iyalayinelwa yebo kahambe kusiya ngebhanga okilo ungazuza leyo $50 kumbe $75 kumbe laba abanye abamabhenki amanye xa ibe khona ibe ngathi ixaxa. Kodwa ikhona lokhuyana ukuthi kuyavukelwa ebusuku usiyathola imadlana encane. Ithenganike leyo ayithengi lutho ngoba phela izinto zakhona ziyadula kakhulu ezisezitolo. Kusomile yebo kahambe kule nguquko lapha lalaphana kodwa akufanelanga kuze kube sebunzimeni obunjengalobu vele nxa abantu bekuvuswa kahle kumele kube lenguquko abantu bayayifuna into yokuthi imali kayingadingwa nzima emabhenki
Nxa ukhuluma labo ncube abantu ukhuluma lezakhamizi zithini ngokwenzakalayo zithi sehlulekile uhulumende kumbe zithi kusase masinyane ukumahlulela
Kuya ngokuthi umuntu wakho ukukhangela ngayiphi indlela nxa ekhangela iqembu lezanu PF elisuke ngo 1980 uya kuthi senehlulekile kodwa ngahlukanisa iqembu lezanu PF lalabo abangene enyakenye mhlamba ngathi baselesikhathi abafanele basiphiwe angikwazi ukuthi ungakuhlukanisa khona lokho sekusiya ngomuntu ngamunye kodwa kimi abasuke ngo 1980 babalokhe bevusa lokho kwizanu PF akwazi ukuthintsha iparty kungabe kuthintsha abantu kodiparty ilokhe inye lokho ke kunzima ukubona ukuthi inguquko bani enkulu abangayiletha kodwa ke asilindeni sibone kuze kufika ama-election ukuthi abantu bakhetha kuphi kwakhona njengoba belelungelo lokukhetha
umnumzana efidlela ncube uhlaziya ezombusazwe Ivandla lezaphu selethule uluhlu lwezithembiso elithi lizazenzela uZulu nxa linganqoba kukhetho oluzayo. Kubika uBathabile Masuku.
Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa wethule izithembiso zebandla lakhe imanifesto emhlanganweni awenze lentatheli izindaba kanye labasekeli bebandla lakhe kobulawayo izolo. Umnumzana Dabengwa uthembise ukuthi ibandla lakhe linganqoba kukhetho lwalonyaka lizahlonipho isisekelo sombuso welizwe ngokuvumela umbuso wezabelo kumbe i-devolution of power ngesingisi.
Isisekelo esikhulu selizwe. Siyakhuluma ngayinto ye-devolution. Thina njengezaphu besifisa ukuthi abantu bezigaba langezigaba babe yibo abazakutsho ezindaweni zabo ukuthi kuyini abakubonayo okungathuthukisa impilo zabo.
Esinye isicukuthwane sezaphu unkosikazi Sakhile Sibanda uthele libandla lizimisele ukuthuthukisa abesifazana. Ngokunjalo uthe ingxenye yabantu abazancintisa kukhetho bemelele libandla kuzaba ngomama.
Inclusion yabo mama into ekhona esilayo thina ngokwethu besifuna i-50-50.
Unkosikazi Sibanda uthe njalo abasakhulayo labo bazavunyelwa ukungena kukhetho ngobuningi.
Sesikhulile thina sesifuna ontanga babe yibo abaphambili. Thina esizaphu sifuna ukuthi sicapacitate ama youth.
Kumanifesto yalo le ibandla lezaphu lithembisa ukuthi lingangena embusweni lizalungisisa udaba lokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende njalo nxa isabelo thize silemisebenzi kuqhatshwe izakhamizi zaleyo ndawo. Lithembisa njalo ukuqakathekisa inhlelo zokulisana lokuguquka komkhathi i-climate change. Umnumzana Dabengwa ukhuthaze abasekeli bebandla lakhe ukuthi bavote ngobuningi kodwa uthe ukuba khona kwabantu abake baba ngamabutho kukhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission into engalunganga. Abalandeli bezaphu abaphatheke emhlanganweni lo bathakazelele izithembiso zebandla labo. Omunye wabo ngumnumzana Mkhululi Zulu.
Ngikuthande kakhulu ngithande baleli phume ngesecurity freedom ngoba izaphu ihambelana lenkululeko yabantu. Ilawa ama rights la singeke siwabone nxa singakhuluma ngenkululeko yabantu.
Ibandla lezaphu liyingxenye yomanyano wamabandla aphikisayo owe Coalition of Democrats iCOD. Ukhetho lokudinga amakansila amalunga edalele parlamente lomangameli welizwe luza kwenziwa kusikhatshana esilandelayo ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli wakwele Botswana umnumzana Ian Khama uzachiya isikhundla sakhe ngomgqibelo ngemva kokubusa okweminyaka elithumi. Umsekeli wakhe umnumzana Mokgweetsi Masisi nguye osengena kulesi sikhundla. Ukusuka kukaKhama lokhu sokuchiye izizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwele Botswana zizibuza ukuthi gambe umbuso kamongameli Masisi ungaba uziphatheleni. Kubika uMartini Ngwenya.
Umongameli Ian Khama, Serote Khama, uzachiya isikhundla lesi ngomgqibelo egqiba iminyaka engamachumi esehlalweni. UKhama uzadedela umsekeli wakhe umkhwetsi Eric Masisi ozangena esikhundleni ngensonto mhlaka 1 Mabasa. UKhama ubesaziwa kakhulu kwabezimabwe njengomuntu ongadondi ukukhuluma ingqondo yakhe ikakhulu phezu kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ababili laba babengabonani ngelihlo uKhama isithi kahlike esikhundleni ngoba encindezela abantu njalo eseluphele. Lokhu kwenza ukuthi athandwe liningi labezimabwe elaselikhathele ngombuso kaMgabe. Ngakho ngesikhathi kuzangena uMasisi esikhundleni, abanye abezimabwe banaqiniso ukuthi kusasa yabo injani kwele Botswana, besithi ozaba umongameli uMasisi akaziwa ukuthi ungumuntu onjani njalo ezaphatha njani njengoba kade engumuntu obengavamanga ukukhuluma kangako. Unkosazana Irene Dube uthi balindele ukubona ukuthi kuzabahambela njani uKhama engehlika ehlalweni.
UKhama wasikhulumela kakhulu njengamaZimbabweans yesithi uMgabe kumele ahambe, so asazi ukuthi kuzaba lotshintshobani ikakhulu sikhanyele ikusasa yabezimbabwe eBotswana abakungajazi emsebenzi ezitshiyeneyo. Sikhuluma ngendaba zama-permits lokunye nje okungama-benefits okunjani.
Ukanti uMnumzana Dumisani Ncube uthi uMongameli Khama watshengisa ukuthi uyakhathazeka ngesimo seZimbabwe, ngakho bakhanyele ukuthi ongenayo yena uzakwenza kanjani.
U-Ian Khama proved ukuthi ikhethi ngesikhathi uMgabe engcindezela abantu, ndi constantly reminded him ukuthi ayihle esihlalweni. Now with uMongameli omutsha ongenayo, obviously sizabe sikhangelele with king interest ukuthi udawo leZimbabwe yena uzaliphatha njani.
UKhama uphuma esihlalweni ngemva kokunxusa uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi avakatshele eBotswana okube ngokuqala phose eminyakeni ongamachumi amabili. Njalo iBotswana leZimbabwe ziphakathi kokulungisisa ubudlelwano obonakala ngesikhathi sikaMgabe. UMnumzana Rodwell Moyo uthi bazabona ukuthi uMongameli omutsha weBotswana yena uzaqhubeka njani ngokukade sekuqalwe ngokuMongameli Khama.
Ukukhathazeka kakhulu ngokuthiya kukaKhama umsebenzi ngoba ubekade engumuntu ohlezi ekhulumela amaZimbabweans okutshengisela ukuthi ubelothando lokubona ilizwe liphumelela ngendlela zedemokrasi.
UMasisi owayengumbalisi njalo eliminyaka yamachumi amahlanu lanhlanu i-55 kakaze akhulume mgceke ngeZimbabwe, lokhu waba ngumsekeli kamongameli ngo-2014. Umongameli kavotelwa kwele Botswana, isisekelo sombuso sisithwa ngumsekeli kamongameli nguye othatha isikhundla ngemva kweminyaka elithumi. UKhama ushiya isikhundla ephiwe izigidi lezigidi zamapula kanye lemkomo kuzipho aziphiwe nguZulu. Ngensonto eleBotswana lizagcoba umongameli walo wesihlanu lokhe lathola uzibuse kwele Bhilithani ngomnyaka ka-1966. NginguMartin Ngwenya, oyindaba ze-Studio 7, ngiseHebron kwele Botswana.
Singene kwezemidlalo. Isabelo seMathebeleland sesinxusiwe ukuthi sithumele iqembu elizaphatheka kwimidlalo yenguqu ezangenwa izizwe zomhlaba eLondon kwele Bhilithani. Imidlalo le idlalwa ngamazwe lezigaba ezincindezelwe ngesizathu zombusazwe. Intatheli zindaba yethu uEzra Chisaspanda uyalandisa.
Imidlalo le iqoqwa yiConfederation of Independent Football. Njalo kwakuqala ukuthi iMathebeleland inxuswe kulandela ukuba kwayo lilunga lalenhlanganiso. Umdlali okwaba lodumo olukhulu kuqembu leZimbabwe Warriors leLiverpool uBruce Grobler ngomunye wabazancedisa ukulolonga leli qembu. Nobhala jikelele weUK Matheland Football Confederance Committee, Mnumzana Nqobile Nkomo usichazisela ngokuningi ngale imidlalo.
IConfa yinhlanganiso yebhola yamazwe ezigaba kumbe inhlanganiso ezingenelisi ukuba ngaphansi kweFIFA. IConfa yona iqoqe umncintiswano webhola kwamazwe wonke kumagumbi onke omhlaba. Lo mncintiswano uzaba seLondon eUnited Kingdom. Uzoqala mhla ka-31 kuNkwenkwezi uphela mhla ka-9 kuNhlangula 2018.
Unkomo uchase njalo ukuthi isabelo seMathailand sangena njani kule mncintiswane.
I-MFC yangena ngaphansi kweConfa ngo-2016 yalandela imikhuba lemithetho yekhonifa, yadlala njalo lamaqembu achiyeneyo, iyanqoba yeza yenelisa ukungena kumncintiswano ozaba seLondon.
Ukuthwala iqembu labadlali bebhola lesuka eZimbabwe lizodlala phesheya kubiza imali eningi. Ngakho umnumzana Nkomo uthi badinga uxhaso lwamakhampani amakhulu.
Sithanda ukubonga labo abancede iqembu ngemali langakho konke ukuze lifike kulesi sigaba. Okwamanje iqembu likabi le main sponsor. Kulamathuba kumakhampani lakulabo bakumabhizimusi ukuba basekele iqembu njengama sponsors. Iqembu lithanda ukubonga kakhulu uBruce Grobler ngokuvuma ukuba ngucoach wabo goalkeeper njalo lokuthi abe ngubrand ambassador.
Unkomo uye phambili esithi abantu baseNgilandi abadabuka eZimbabwe ikakhulu eMatabeleland kumele baziqhenye ngeqembu labo elizobonisa umhlaba ukuthi isabelo leso siphetheni kungugqu, amasiko, imculo lemgido. Imele eStudio 7 igama lami nguEzra Jesus Banda.
Kolunye njalo udaba, iqembu lomdlalo weTaekwondo elePanthers Taekwondo Club selisungule inhlelo zokuqeqetsha okhekhe kobulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Umkhokeli weqembu lePanthers Taekwondo Club uVusimuzi Ncube uthi injongo yabo ngeyokurhwatsha intshantsho ezizamela ilizwe leZimbabwe emidlalweni yezinga laphezulu eminyakeni yezayo.
As a Panthers Taekwondo Club, sesilama club angu 8 and in total we've got 271 kids, of which out of 271 kids ngikhangelela ukuthi in the next 5 years or 10 years lami kuthwe kuPanthers kule 1 or 2 aba represente kuma Olympics.
Ngempela viki edlileyo iqembu lePanthers Taekwondo Club liqoqe imidlalo engenwe ngamaqembu aphuma emadolobheni achiyeneyo akwele Zimbabwe, njalo bekukhona futhi leqembu labadlali abadabuka elizweni laseLesotho. Umqeqetshi womdlalo weTaekwondo uRikitembo uchayele ihlombe iqembu lePanthers Taekwondo Club ngokuthatha walo inyathelo lokusebenza labo keke, esithi lokhu kuza kwenza obala umdlalo uthuthuke ngendlela emangalisayo.
Hawu, qakatheke kakhulu. Even abanikazi bakhona beKorea baqalisa bebancane as early as 2-3 years old. So imagine by the time efika kubo 9-10 yabe senjani. Yikho beproduce ama world class athletes.
Amaqembu angene kumncintiswano wangempela viki okubizwa ngegama elithiwa Panthers Inter Club Championship. Ngagoqela amabili asuka esikodlweni iHarare, bekukhona njalo ebelivela eManyame, kube khona ebelivele eAirport, bekukhona futhi ebelivela eMatopo kanye lalelo ebelivela kweleLesotho. Ikanti bekukhona njalo lamaqembu akobulawayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ziphelile ezo soko hlobo zame sithandeka yo ze silichayela ke ingoma silivuse selule imizimba kobulawayo livuka njani gwanda likaye bathu bamudimu Bait Bridge Harare Binga Wange Victoria Falls kuti chicha gechenge munchani makamu wangu echolocho kezi livuka njani. Mamelani ingoma kaNak Music eqibake uhlelo lwethu lwendaba zekuseni. Likhumbule ukuthi silazo njalo ezinye ngesikhathi sika 7:30 kusihlwa. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithi abantu abazawelwa zingozi zomgwaqo ngekhefu lephasika balakho ukufa mahlayana ngokuswela abelaphi ngoba odokotela beqhubeka bekhalale umsebenzi. Abachayeli bezimota bona bakhuthazwa ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe ingozi zomgwaqo ngephasika. Kwanelo kwamanje mthwaka zomuhle matukanduna bafuphatila libelelanga elihle.